Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Juliet Ntiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe ephathisa amantombazana akhulelweyo ngesikhathi se-lockdown kanye lalawo asebelethile, iwakhuthaza ukuthi abuyele esikolo.
Senta isekwanda yosiza kodwa lathi ngeke ngihlanganiswe siyareshare abantu abalama-problem basika bathola amanesi bathola amapholisa bathole lamagweda nxa esefilekile kulapho esengamphelekezela khona ukuthi simkhulu ukuthi hhayi ngena lapho ukhuluma udaba lwakho ngoba abanye abantu bemakhaya ngithi uyakwazi ukuthi ama-ofisi bayawesaba kodwa-ke omama balise sibafundise ukuthi i-ofisi ayibulali kokodani ilanda udaba lakho yatholi so abaningi bahambile efilini khuluma ngelalomunye mama ngengamgama ngelizwe lapha kodwa wahamba filini umntaka wahanjiswa ngamatisha zakuzwa umzali kwakhulumiswana noma indawo ingakapheli ofana sowabale kodwa yimntwana osebelethile kodwa indawo isemapholiseni
ye okungaba yimbangela yokuthi abantwana bezithwale kakhulu kuyini khona ngapho kuyafanana lezinye izigaba zelizwe kumbe kulesinye isizathu
abantwana kusuke kwavuleka into okuthiwa umgude i-gold economy kwathiwa kule mali lapha lalapha abantwana ngenxa yokungenzilo abantu bahamba bonke abadala labancinyane kwayiwa khona le mgudeni ngibona ngaloku lapho eyaphambaniseka khona.
Inhlanganiso yakho ibancedisa ngani abantwana?
Siyabanika imfundiso yokuthi ukuzithwala akutho ukuthi kuphela kwenu, impilo iyaqhubeka ngikhona nganye indlela ingakaqali njalo umntwana lozelweyo uyafuna ukuphila uyafuna ukulungiselela so okudingakalayo ukuthi umntwana oyinkazana azivuthe babuyele bebe ebuntwini balalele futhi nafundiso yabazali aye ukuphoa ukuhamba nje bevumela ukulala lalo bathi nxa bekwenza bakwasule njongo bani ama-consequences kule mpumela ekuqineni engamnandi futhi emntwaneni ongafundanga ongasebenziyo enxa futhi ogcina ngugogo la ongasebenziyo olupheleyo kuyaletha ukuya la njalo siyabafundisa lokuthi kuzalwa umntu omncane kuyamlimaza emzimbeni kathi lokuya ematshwaneni labantu umntwana omncinyane kuyamlimaza le mikhuhlane minengi yizo zinto esizama ukuthi sibancedise ngazo sibabonise ngazo kulobuzima kodwa ngendlela yokuthi sihle saqala ngabazali abazali bahlela ukani sisiqina sihlangane kakhulu labantwana sibe sibafuna
manje-ke labo abangabafana
silohlelo kumbe phambili iphambiliyana sibe activity esifuna ukubiza abadala nabantwana ukuthi abantu abayazi into okuthiwa i-rap ukuthi ngasinanzelele ungakhumbula kudala olento kuthiwa usibare ekwathini isini abantu bangangahotha kune-rap yekuyadlalwa lobani bani abantu bangangahotha i-rap so sile program esilungisileyo ukuthi sihlangane lamapholisa babafundise ukuthi okulungele ukulala lo muntu yilokho okungalunganga ukulala lo muntu yilokho kodwa lathi siyabafundisa ukuthi impilo yomntwana oyimpazana kumele ihlonishwe ngoba abantu umntwana oyinkazana vele bazibonela nje ucansa kulayinye into abayibonayo emntwaneni oyinkazana so ukuthi umntwana oyinkazana yebo kambe ngumfazi kodwa ule mpilo okumele ayiphiphe naye ulungelo njengabasilisa ukuthi bagcinakale and ngumlandisi wabantu bonke obaba abafana namankazana ukuthi sibahloniphe sibancedi kakhulu engxenye sibakhulisa nalamatisha especially ku-ECD lapha ukuthi kungaba leli rumu ukuthi selaba abantwana abancinyane abazali bona babala abantwana abanjani sidisha nenini ukuthi hhayi ngelangelinje labomama babakhanela bahlala labantwana sikhulumisane laba abalisi babuye nina bazobahunisa ngesikhathi esithize ngendlela iprogramu esizayilungisa ngayo laba abalisi labazali sithi thina i-drop in friend sikhanela ukuthi engxenye sithandekile komunye umuntu angase angasine sihawukele abancedise laba abazali ukuthi beleshelweni lokuthi sapheke banika abantwana okuncinyane nje ukuthi bongena besesikolo labongena bahlaliseke
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Ntiwane umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe. Asibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.